Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 21 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26 kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku 1713.
Alukhu dlakela olwedlula ukubusa kababantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa kwentathelizindaba uHopewell Chingono, lo mkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume phezu kohlelo lokutshengisela mhla ka 31.
Yibusela njalo yibuxhwala ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa isikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi.
Luqhubeka lusegudwini udaba lwezigidi zemali eyasetshenziswa ukuthengela ikakhulu amalunga ezanu-PF izinto zokulimisa, kodwa isikwelede leso sasesifakwa emahlombe kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi amabili lasithupha 26 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umufi ngowesifazana obehlala enyakatho yemaNdebeleni. Luthi njalo kubonakale ukuthi udliwe ngumkhuhlane lo evele esetshonile. Abantu ababanjwe i-coronavirus izolo bona balikhulu lambili 102. Abalichumi lasishiyangalombili babo ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana, kuthi oyedwa uvele kwele China. Abangamachumi ayisishiyangalombili lanye ngababambe umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu ayisikhombisa lechumi elilodwa lantathu 1713. Ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku bagoqela izisebenzi zamankampani achiyeneyo kanye lalabo abasebenza ezibhedlela. Isibhedlela seJohn Hopkins eMelika sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 608,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilichumelane 14.6 million. Ezwekazi le-Afrika khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 15,169 njalo wahlasela abangu 721,000. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubotshwa kwentathelizindaba esebenza izimele umnumzana Hopewell Chingono kanye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Ababili laba babotshwe izolo besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kulinyanga besola umbuso weZANU-PF abathi usubulele ilizwe ngenkohlakalo. Ababili laba valele bevalelwe esitokisini njalo isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bazamiswa emthethwandaba maduze. Abameli bezigodlo zamazwe angentshonalanga eZimbabwe agoqela iMelika, iBritane, iNetherlands kanye lomanyano weEuropean Union bathe intatheli zindaba ezichaya imisebenzi emibi yenkohlakalo ezifana lochingono kumele zivunyelwe ukusebenza zikhululekile. Amazwi la agcizelelwe ngobona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibonegi. Abakhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition labo bakusolile kakhulu ukubotshwa kwababili laba. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Mavela Sikhumalo.
Ukubothwa kukababa uJacob Ngarivume lo baba uHopo Chingono yikuhlukuluzwa kwalabo abayenza imisebenzi yabo njengama-professionals, abantu abafana lama-journalists. Sithi thina kuhulumende kachiye lokhu okukuhlukuluza abantu abayabe beziyenzela imisebenzi yabo njengama-journalists. Njalo uhulumende kachiyane labantu labo ababesenza kumbe be-enjoya ama-rights awo njengoba ama-rights lawa ekhona esisekelweni sombuso welizwe sethu njenge right leyo enikeza abantu amandla ekuze ba demonstrate kumbe babhale ama petitions bewanikeza kuma government departments kumbe kuhulumende nsantando. Kukhona lokhu esisekelweni sombuso welizwe. Kuthi thina sibona azathi ukubotshwa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende uyesaba ukuze abantu ba enjoy amalungelo abo. So yena sekhona lapha ukuhlukuluza amalungelo abantu njalo ukubethusela ukuze bona bengakwanisi ukuyenza lokho okuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe sethu.
Kodwa uhulumende uthi bebetshotshozela uDlakela.
Asikuboni thina lapho laba ababili bethe bona abantu kabayenze ama demonstrations alodlakela khona kumbe a violent akuvunyelwa ngumthetho welizwe leli ukwenza ama demonstrations alodlakela. Kodwa umthetho osesisekelweni sombuso welizwe uyavumela ukuze abantu bayenze ama demonstrations a peaceful. So asibone ukuthi laba ababili manqabe sithi abantu kabaye bayotshengisela bengathongo bona ukuthi kabatshengisele lodlakela, lokho kuyabophisa. Yikho thina sitheka tesesicela kuhulumende ukuthi ayenze lokho okusemthethweni alandele umthetho welizwe. Njalo sesicelile kuSADC le African Union ukuze bancedise labo ilizwe lethu leli ukuthi libuyele emthethweni, atsho ukuthi izinto ziyenze santando, abantu behlukuluzwa bethathelwa bona ama rights abo akhona anikezwa isekelo sombuso welizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition. Sixoxe njalo lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona, ukubusa kugcwele indlala kungela msebenzi, ukubusa abantu bethwele nzima besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki. Yilo udlakela lolo, yilo udlakela olufanele lubophise, hayi lokho okubotshelwe uThingono noNgarivume. Asonto ebophisayo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele amalungelo abo, bavikele amalungelo abo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo, bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe. Obabophayo ngothanda i-corruption. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathe kakubuswe kahle.
Ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo.
Hayi, umuntu okade vele ezinikele angeke thuke. Akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo. Sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980 ludlame ludlakela oluqondiswa ebantwini kungahlonipha amalungelo abantu okuqondiswa ebantwini. Ngakho ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka esesabukulwela amalungelo abantu, sesabukulwela uhulumende ohlanzekileyo, esesabukulwa le nkohlakalo egcwele ilizwe lonke ke ekuzano PF kuhulumende weZimbabwe. Baza qhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo, abathanda okulungileyo, belwela ilungelo labantu, belwela uhulumende ohlanzekileyo. Ngeke bethuswe yilokhu, sekwajwayeleka, yinto sokuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana yena uthe izephulamthetho zonke kumele zibotshwe kungakhathalekile ukuthi zintatheli zindaba kumbe zikuhlangothi lwezombusazwe.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-corona virus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi atshengisele ezidaladeni phezu kokudilika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni. Mthakazo omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama lilami uMike Hove.
Udaba lwemali ethenga impahla yokulimisa edlula izigidi ezingamakhulu amabili $200 million phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ngo-2007 kusiya ku-2008. Luqhubeka lusidla ubhedu ngemva kokuba owayengusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana Gideon Gono ethule umbiko othi abaphiwa limpahla akumelanga babuyisele imali kuhulumende. Isimanga ikuthi abanye abafana lowayeyisiphathamandla sezanu PF umnumzana Kudakwashebasikiti labanye bathi babhatala. Abanye njalo ababeyiziphathamandla zikahulumende abafana lomnumzana Jonathan Moyo bathi lanxa babefuna ukubhadala izikwelete zabo akuzange kucace ukuthi kwakumele bayibuyisele njani limali. Iningi labathola izinto zokulimisa phansi kwalolu hlelo yiziphathamandla zebandla lezanu PF ezigoqela umongameli Emerson Mnangagwa. Abantu laba abasabhadalanga isikwelete zabo ngoba zasuka zetheswa uzulu wonke jikelele nguhulumende. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda yena owayemela isigaba semagwegwe edalele parlamente ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo. Umafa uthi bazama ukuphikisa inyathelo leli besithi abaphiwa impahla le kumele babuyisele imali kuhulumende kodwa kwehlula.
Thina beMDC akusimangalisi lokhu ngenxa yokuthi sakukhuluma eParliamenti. Honorable Gonese warezi motion yasekendwa ngu-Honorable Chamisa, then bakhuluma bathi abantu laba aba piwe imali kuthiwa yiloni abayibhadale njalo amabizo abo awavezwe. Hatshi abantu bezanu phefala banqaba bathi akungake kwenzakale lokho.
Manje lina lithini ngokutshengisela lokho okuthiwa kwenzakale ekupheleni kwenyanga?
Mahlabe Zulu, siyaphinda njalo ukuthi thina ayisithi esi-organize i-strike i-demonstration ka-31 kodwa njengebandla labantu elivele ebantwini sithi ngezinye izizathu abantu befuna ukudemonstrate against corruption. So kusoba la mahlabe zulu ukuthi imali babe phanana mahlayana kunga bale lendaba baphiwa omtendi abale church baphiwa abanye oEzekiel Gutu abalama church kwaphiwa amajaji ikho thina ke sithi amajaji lawo abamba imali engcolileyo kungaba kuhle ukuthi barizayine ngoba abantu abasabathembi ikho sibona isuku zonke iMDC amacalayo elahlwa ngoba amajaji la afumbathiswa imali enkulu kakhulukazi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kuyatshengisela sibili ukuxhwala okukhulu kuhulumende. Yibusela njalo yibuxhwala okukhulu kakhulu ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa izikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi. Isikweletu sami leso sawela kithi ebantwini baseZimbabwe. So yiku akutshengisela ubunswela boya lokuxhwala lobusela sibili obukhulu. Lokhu yikuthathela abantu abangelalutho ukuze kunikwe abantu abalutshwana abavele belokuningi.
Kukhona yini okungenziwa Nkomo mhlawumbe emthethweni okungenza abantu laba babhadale izikwelete zabo?
Kungaba nzima ukuyihambisa phambi komthethandaba ngokuqala sebafaka umthetho ukuze ubusela lobu bube khona emthethweni. Okuqala vele nxa sikhangela ama-courts ethu hayi asaqedakali lawo, so kulobu nzima bona lobo. Okuqatheleyo ukubana abantu baqoqane badinge amaqhinga lamacebo okubana nxa kusiba lokhetho olutsha kube lohulumende omutsha.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje udaba lolu soluveze esinye njalo isikwelete esibikwa saphiwa iziphathamandla zikahulumende kanye lamalunga ebandla eliphikisayo. Umkhokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lonobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende babikwa baphiwa isikwelete semali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 engabhadalwanga. Kasenelisanga ukukhuluma loChamisa loWende. Bakhona njalo abathola imali phansi kohlelo lunye kodwa kabasayibhadalanga labo ngoba uhulumende wasuka wathatha izikwelete lezo zaba ngumthwalo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi kumele abakumabandla aphikisayo babuyisele limali ukuze bengafani labantu bezanu-PF.
Ukuchaphazwa kwemali iyayiqondane le mechanization agriculture kwakuyiwuntshontsha imali ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iParliament ukuthi imali leyana izabhadala isikweleti. Kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kule ma-witness amaningi. Nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti, loba kwenziwa umthetho imali sebenike ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act wena kukuwe nxa ungumuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale. Nxa sokuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa wona ubhadale isikweleti ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathi bona kabazibhadali kabazibhadale nxa bengazibhadalanga sokufana nokuthi imali yantshontshwa.
Siyabona ukubana mnumzana kuthiwa kulamagama abantu abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende. Kungakutshengisani lokho?
Ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilo cala ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikweleti yeWorld Bank kumbe International Monetary Fund kumbe ivele China, imali yakhona iyabinikezwa izizalwane zeZimbabwe. Isikweleti sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe, kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa ngugono imali unikwa siyisikweleti sokuthi usibhadale, ungazi ube unguwe osucatshayo ngokuthi kwaba lo mthetho wokuthi isikweleti singabhadalwa. Ye la ukuthi ulobugwelegwele la ule corruption njengabantu bezanu, kutsho ukuthi bona kabaphume egcekeni njengabantu abalobuntu abeqembeli lobuntu, babhadale imali yakhona basitshengisele. Ngoba nxa umthetho wenziwa bona beseparliament, kabasitshengisele bona ukuthi batshiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu ngokuthi hayi mina nganikwa i-$25,000 ngathenga itarakiti, nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amagqwetha sesole kakhulu umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngokufuna ukulawula abanye abahluleli benkantolo ngemva kokubaxwayisa ukuthi kumele batshengise iziphathamandla zabo izinqumo zamacala ababe bewahlulela bengakazethuli. Iphephandaba leChronicle lithi kulamabhantinti angamachumi amane lantathu kanye labogadijele abangamachumi amabili lantathu asebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela basakazi bakaStudio 7 labo bonke inzalo yeZimbabwe. Shua, bantu abasuke eBotswana labasuke eSouth Africa, liyazi nxa lingacabangi kuhle lizabulalisa isizwe lisiqede lidudu. Yazi nxa ungakasuki qala ucabange, nxa kuwukuthi awufuni ukuya quarantine hlala phansi ngoba uzaqedisa isizwe seZimbabwe. Imangaliso yilaba ababalekileyo eBekbet ababili besuka behamba 90 kilometers babaleka kuma-quarantine behamba 90 kilometers besemzini yabo bepositive bafika bathelela abantwana abayi-7 aba-under 10 years. Just imagine shuwa zihlobo zana laphana subulalisa abantwana bonke ngoba umkhuhlane lowo uyazi upowerful, uyazi liyastressa ngike ngilitshele bantu abasuka eSouth Africa libaleka lesuka eBotswana and liyastressa ke sireasoni njengabantu abakhulileyo. Uyazi ukuthi sizaqedisa isizwe sonke seZimbabwe ngokuswela ingqondo nje kubani.
Linjani kuStudio 7? Hayi thina ngapha siziphilele kodwa uhlupho esilalo kulindawo le ku-ward 13 insiza. Hayi silo hlupho olukhulu kakhulu. Ukudla asiphiwa sonke, siyakhethwa. Njengami mina ngiye ngizikhuluma igama lami. Mina ngihlezi logogo ole 81 years but akahola ukudla, uhola abantu abale 65 years. Ungabe kusitshoni lokho? Sokusithi ngali nje liyasidlulisela amazwi lawa ukhansela wethu owakuward 13 insiza eGreystone duze lasebambanana. Hayi silohlupho olukhulu kakhulu. Kulindawo ebambanani leRiverton Farm kulabantu abaningi abangaholi abahluphekayo, izalukazi eziluphelele, kuthiwa izalukazi fice zingaholi, uhola abantu abaphilileyo. Awuhlupho lolu lusithwale senzima kakhulu lona lolo. Asihola sithini kodwa zizathiwa sikhiphe imali yokwakha isibhedlela. Uzayikhipha njani imali yokwakha isibhedlela wena ulamba? Angiye kuyekhipha imali yokwakha isibhedlela wena ulamba. Besicela sidlulisele amazwi okuthi wonke umuntu kaholi, wonke umuntu ulambile, wonke umuntu uyahlupheka, kuyakhethwana. Omabhalani bethu especially bambanani leRiverton, omabhalani bethu bayakhetha, bayakhetha babhalana ngokwazana. Ayibo, sina siyahlupheka kakhulu indawo lezi ezimbili lezi, especially ibambana le River Tour. Ikho kunohlupho khona ekuholeni lapho. Cela lisidlulisele la amazwi ku-councilor wethu, lo mofo wakostilo nguyena obhala amabizo abantu abaholayo. Hhayi, uyabakhetha abantu bebambana le River Tour. Asiholi bona bayahola baqede nxa umubuseli bathengiselane futhi bona. Bona umubo omele uphiwa abantu babuye bathengiselane futhi.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iparlamente yakwele Egypt isivumele umongameli walelo lizwe ukuthi athumele amabutho empini yakwele Libya. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa kumele kuvuse abakhokheli bamazwe e-Africa inkophe. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usethule umbiko okhanya ukhuthaza uzulu ukuthi agqoke amamaski okuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. UTrump wethule umfanekiso wakhe egqoke imaski enkundleni ye-Twitter izolo, waloba njalo lokuthi kuyinto enhle ukuyigqoka. Esikhathini sonke lesi uTrump ubengagqoki imaski njalo labasekeli bakhe bebemlandela. Ukuguqula umqondo kwakhe kuza ngesikhathi inani labale coronavirus eMelika liqhubeka lisiya phezulu. Ekutshoneni kwelanga izolo ntambama umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangu 143,000 eMelika njalo wahlasela abangu 3.9 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uTrump ngumuntu othi kwesisikhathi nxa uhlezi uzibuza ukuthi ngempela ngempela uyazi yini ukuthi ungumkhokeli wabantu njalo ngokuba khona kwakhe kulelani office njalo lelanga athatha khona i-oath lelanga ayevuma khona ukuthi uzazithwala zonke izifiso lezinto zonke ezidingwa ngabantu belizwe laseMelika. Kodwa ke ngendlela enza ngakhona ukutshengisela sobala ukuthi yena akakhathaleli ukuthi abantu bazonjani noma kwenzakalani ebantwini. Okungangokuthi into yokuqala umuntu obefanele ukuthi ngabe uyatshengisela ukugqoka imaski uqala enguye esithi first citizen bekunguye umongameli ukwenzela ukuthi labanye abantu bayenelise ukuthi balandele izinqumo lezo eziyabe zibekiwe ukuthi indlela ukuthi abantu bazivikele bengazivikela njalo kulo mkhuhlane. Kodwa ke nguye osesiba isibonelo ebantwini esitshengisela ukuthi yena akakhathaleli impilo zabantu njalo yena umkhuhlane lo we-coronavirus akawuthathi ngendlela afanele ukuthi ngabe uthatha ngayo.
Lithi nikhona ngapho eBhilithane nxa libona ababusi beMelika bedonselana kanje phezu komkhuhlanelo.
Okwenzakalayo eAmerika babunkomo ukungavumelani kwababusi kusacishe kufane ncamashi nokwenzakalayo kweyaseBhilithane. Sekuluhlupho phakathi kokuthi ekwenziwa njani kulo mkholomi ngapha njalo kulempilo zabantu ngapha lazo ezisengozini. Khonapho kube sekusiba nedebate enkulu khona lapho ukuthi yikuphi osekuzathathwa kuletho kuqala. Andivana ukuthi zonke izinto zibuyele esimeni esasiyiso sona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku-26 kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku-1713. Abalwela amalungelo oluntu basola ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume beseteswa icala lokutshotshozela udlakela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.